Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kuStudio 7. NgoLwesibili mhla ka 23 kuNtulikazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezizimeleyo zithi kumele kuvikelwe bonke abaza kwethulela izinduna ubufakazi ngokwenzakala ngesikhathi seGugurahundi. Zikhala ngendlala izakhamizi ematopo esabelweni seMathebeleland South. Kulabatsha abaningi asebefisa ukusuka eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele kuvikelwe izakhamizi esiza kwethulela izinduna ezabhekana lakho ngesikhathi seGugurahundi lapho kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezimbili 20,000 yi-5 Brigade enkabazwe leMathebeleland eleZimbabwe lisanda ukuthola uzibuse. Inhlanganiso lezi ezigoqela e-Save Mathebeleland Coalition zithi abantu abaningi ezabelweni lezi lokho besesaba isikhathi seGugurahundi ngakho ke kumele bevikelwe imithetho yelizwe ukuze bekhulume lezinduna bekhululekile. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lokuhlolisisa okwenzakala ngalesi sikhathi. Akwaziwa ukuba uhlelo lolu luqala nini njalo lokuthi bazatholani abalezihlobo ezibikwa zabulawa ngaleso sikhathi. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Busani Sibindi okhokhela inhlanganiso yeSave Mathebeleland Coalition.
Okuqakathekileyo ukuthi abakhokheli abakhona kulama traditional leaders ayibovela abakhona abayinsika yesigaba seMathebeleland balomlando omkhulu kakhulu ukuthi bekhulume labantu babo. Bese kusiba lamanye nje inhlanganiso ama organizations labakhokheli ama local leaders. This is the first step of abantu kumele beqase behlangane. Kusuka lapha laba abayibo bayenza lombhuqazwe bona kabazibutheli ngokuthi bona bafuna ukubuya isikhathi bani. Babizwa sokungene kuwo wonke ama processes ke sebe engagewa ukuthi right lokhu lalokhu ngoba kahle kahle nxa sikhuluma kunje kule ndaba zama reparations okumele zikhangele kule ndaba ze cleansing kule cultural practices okumele zenziwe zokuhlinza ukuthathwa abantu laba behambe beyingcwatshwa kuhle lana. Akumelanga into yakhona ibe yinto engaphekwanga yaphelela ingabingekeli ukupheka iphelele iyahlala ihlupha ihlala iphenduka.
Lina njengenhlanganiso lokubona njani kulokhu kuqhutshwa egovernment?
Ama hearings lawa okokuqala bawanike ama guarantees abantu ukuthi bazaba protected from any interference ngokuthi bekhuluma ngokwenzakalayo. Kuhle ngoba nxa kuthiwe asekhona ama hearings. Okwesibili kumele kube le formal act of parliament eba yi acknowledgement yokuthi into enjalo yenzakala. Kungabi ukuthi ubani ukhulume ngesikhathi enebusa, kumele kube yinto evunywa iParliament yeZimbabwe ukuthi bekhona. Njalo futhi kunjalo ke akunikwe lama protective guarantees abantu ukuthi they will not be victimized nxa sokusenzwa into enje.
So kodwa uzaphumani khonapho? Phela abanye bantu vela kuphumile phela.
Thina sifuna kuphumeni. Mhlawumbe umbuzo kumele sizibuze wona thina ngoba angithi abantu abale problem yithi. Kufana lokuthi intombazane ngakuye izithwele ekhaya abantu bephikisa isu imuli yedecider yona ukuthi iyahamba iyemshiya khona le kumbe yenzani. Laba abantu nxa sebesiyabizwa ke sebebuya sebezanikwa ke isigwebo sabo. Angithi kuba njalo. Thina yithi insika.
Lifunani, lifunani kolapho sifuna kuphumela.
Uma uthi sifunani, nxa usitho as abantu bakithi, ngibona ngazathi it's a collective wish yokuthi indaba le ilungiswe, ilungisiseke. Ayikhona phongu kulungiswa nje, ilungisiseke. So uzathola ukuthi lathi kunje siproducile elethu iphepha, standpoint yethu ekhangela step by step. Ukuthi ingaba abantu nxa bengayinelisa nje ukuthi beyinanzele bengayithatha ithole ebulenjini www.safemathebeleland.org sizayi-uploada abantu bese bekhangela labo sebe inputa abakubona ngazathi kungabe lakho kukhangela ngoba it's a collective effort esingakufisiyo thina ukuthi kusiyafika 10 years laba abantwana sesibazele bebelokhe bebiselwe emuva izinto osokumele zilungiswe.
Lo mnumzana Busani Sibindi umkhokheli we-Save Mathebeleland Coalition Obexoxa lo Gibbs dube we Studio 7 ese New York konapha eMelika. UGibbs uphinde waxoxa njalo lenduna umtshana Khumalo okhokhela uhlelo lokukhomisana umlotha ngeGugurawundi.
Izinduna lezi eziya kulolu hlelo zatrenwa. Batreniwe ukuthi bazakwenzani ngabantu abangafuni ukukhuluma phambi kukaZulu, ukuthi bazabaphatha njani labo bantu abangakhululekiyo ukukhuluma ukuthi bezwe, ngoba kuvele kuyayangisa khonokho ukuthi umuntu atshele abantu ukuthi ngingadlewulwa. Kuvele kuyayangisa. So kunamalungiselelo izinduna ezizawenza labo abazabefuna ukuthi bakhulume ngohlelo lwabo ngasese bengezuwa ngabanye abantu. Akhona lawo malungiselelo, zonke induna zitreniwe khona lokho.
Ye, mase sikhangela njalo kulabanye abakhala ukuthi kanti manje nxa sokukhulunyiwe konke lokho kwalungiswa, kambe bazanikwa yini imali laba bantu ababulawelwa izihlobo zabo? Kanye ludaba olukhulu kakhulu lolo, Ndolo.
Asikwazi baba ukuthi baza ngabe funile imali lo osicelileyo ukuthi ke sigodwe size ukuthi bathini. Angikholi ukuthi engaphunga ukuqalisa lolu hlelo luphunga uphelela emoyeni abantu besi sibafuna lokho. Siyathemba ukuthi lokhu abaza ukuthi bakufuna bazabanika. Singazake sitho ukuthi basoze banikwe kumbe bazanikwa, kodwa sinethemba elikhulu ukuthi lokhu abaza kutho ukuthi bakuza kunikwa baza kuniwa. Ngoba ngaze kuphunga ukuqalisa nje uhlelo luyaphunguka yize neze.
Kulabanye sibula bathi kanti bolaba babonayo-ke alingeke labadonsa likhulume labo kwezithe phela abantu bebhodle bethi ha lapha simzwile uthi tefutefu lapho bekhuluma ngalokhu nguye umuntu ohambulalayo lo bawusuke bedonsele eduze.
Nakuyo ukuthi bakhona abaza ukuthi napho abantu abambulalayo ngobani. Sizabe sinabantu abarekhodayo abashoyo ukuthi ababhalayo yonke into eyenzakalayo sithi ngama-rapatoni. Ngaku lo muntu esigabeni othile abazakukhipha ukuthi lo nguye esibulala mbo esenza lokhu lalokhu, uzabona yena uhulumende ukuthi uzakuthini ngalabo bantu, ngoba uzabe kubhaliwe ukuthi uSibanda noDube lobani ngamabizo abo ukuthi bababebulala abantu basebebona ukuthi kuzakuthiwani labo. Futhi yabe mele ukuthi nxa induni sebephumile abantu abasho njalo, induna ibuza ukuthi lifuna ukuthi bezwe njani labo bantu. Ingazaphunga ukuthiya kusemoyeni. Kuyamele bonabo abantu abaziyo ukuthi nguzibani bani wayesibulala basho ukuthi sifuna ukuthi labo bantu benziweni.
Mhm. Le ntatheli izindaba lo zizavunyelwa yinti zingene zilalele kumbe kuyathiwa manini kancane silungise lokho?
Hayi, asikaqedi ngazo zolezo ukuthi bazangena ukuthi kusiphi stage, kodwa sisezaxoxa ngakho ukuthi senze sifinalize ngakho ba abantu bazayo befune nxa ukuthi bazi ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Leyo yinduna umtshana Khumalo obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwavulawayo. Abantu abaningi elizweni bathi indlala ilokhe ibhahile ikakhulu emaphandleni ngenxa yesomiso lomnotho welizwe ongamanga kuhle. Intatheli zindaba yethu yezwachisa Sibanda wethekelele eKezi esiqintini seMatopo lapho abantu abakhala ngokuswelakala kokudla lamanzi wasethulela lolu daba.
Izakhamizi iphose zonke esigabeni lesi zithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinayo ngenxa yesigudumezi somkhathi ese-El Nino esisemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebethengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye ababhekane le ndlala ngumnumzana Jacob Dube ohlala eNatisa.
Sikhala ngendlala la manzi sinatha le nkomo lawo manzi sinatha le nkomo asecishile. Kube kakhulu amanzi kuleka silamanzi izibhorane asilazo asilalutho sihamba sigebha lapho echebechebeni lapho khonatha khona inkomo lesinatha amanzi akhona vele aludaka kodwa akulayindlela siyanatha kuphela.
Unkosazana Vaita Dube ngosakhulayo labantwana abathathu uhlala eMathanda Village uthi uphila nzima nabantu bakhe.
Ayikithi lapha kunzima impilo yangkhona inzima ngoba into eziningi asilazo especially thina abatsha. Imsebenzi akula cela ukuncediswa kuthi nxa kungaba le labantu amadoni angasinceda ukuthi senze ama-project ukuze sikwanise ukuthi si-any livings.
Emadwaleni Village bathi bacela ukugejelwa izikotsho ukuze banqobe udubo lwamanzi. Umnumzana Moses Banda isekhamuzi salindawo.
Sithwele nzima kakhulu lapha esigabeni ngoba lapha engikhona mina hhayi sithwele nzima kula manzi. Hayi ebesikucela yibe sicela ukuthi ngabe kuba lezibhorana nezibhorana indawo ethi sikiyo ayisithele zimaku indawo engcono yini ukubona ila manje nale le ngale ngaphishiya ngale ngabe kuthiwa singale kwamasimo ngabe uyabona ukuthi hayi abantu bathole zima sibo.
Umfelokazi ugogo Evelyn Ncube oleminyaka engamathumi asishiyagalombili lanhlanu 85 ohlala yedwa eChatshani uthi umangoyo ulala eziko kanti mangalonyaka ngoba amandla engasekho.
Angizange kuvele ndilime ngahle ngehluleka khona ukulima. Akuzange ke kuvele kuthini angihluleka ukulima ngenxa yokugula.
Emalindi village zakamizi zithi azilimanga ngokuswelakala kwezulu ukwenza nahlezi bimoyo uthi bancedwa izizalwane zakulindawo ezihlala eSouth Africa neBotswana ezibathumela ukudla.
Asilimanga kuhle lokho sikhaya ukuthi nje lokho siphoselwa ngabantwana babafowethu abaseguli babasiphoselayo nje le ulufele engena yayisithatha ngasonke khetha abayachiya thina siyabhala amabizo ehambe emahofisini khona ngale kubuye sesikhethiwe bekhithiwe abantu thina sikhalisa ukuthi inkinga izulu lalapha eKezi alini amanzi besilayo lapha edamu lakomidlo kodwa sikhaya ukuthi lo nyaka isifanga sakhona azaphela.
Umsekeli webandla elibusayo leZANU-PF umnumzana Amos Dlomo uthi uhulumende uyazama ukugcina abantu lanxa kungela kudla.
Sisicela ngani uNkulunkulu anganethi izulu sithole amanzi ngoba le nkomo zinje so akula lutho ezilutho njengoba landiyazibonela ukuthi njani. Noma inkomo uyikhothame phansi yakubona TV ivele idobhane umzimbu wezibhorane noma ungala manzi asincede ngakho uhulumende. Uyakuthi nxa lapho izulu yakuna khona sizuza ukuthi sincedane kwizibhorane noma okunye amadamu. Amadamu la aqakatheke kakhulu ukuthi abakhona abalamandla bazame unjani balime.
Umnumzana Edgar Moyo ongumpati ntambo ogada lwamandla kagesi njalo engummeli walesi sigaba seMatobo North edale lephalamende uthi uhulumende wakhe uyazama ukusiza uzulu ngokudla.
Indlela ikhona amanzi ayahlupha kodwa ke kakhulu emunjini ekuholiseni abantu hhayi kukhanya kuhamba kuhle. Nanxa nje uhulumende ze imizamo emkhulu kakhulu eyokuthenga ukudla ukuthi abantu baphiwe ukudla emakhaya kodwa kuqakathekile njalo ukuthi silungiselele isizini le ebuyayo ukwenzela ukuthi indlela le engazi yasithola njelo singaze silime sithole sikutholileyo kumele singathengisi konke sigcine okunye eziphaleni ukumela izikhathi ezinjengazona lezi.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingamathumi ayisithupha 61 million ababhekane le ndlala enkulu ukuze kwazi le Africa. EZimbabwe kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukukhudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili 2 billion United States dollars ukuze kuncedwe abantu abalambayo. Ngiyimela iStudio 7 ngiseKezi igama lami ngezwe Jesus Banda.
Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Almagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ARTUZ umnumzana Obethi Masaraure usexotshwe umsebenzi ngohulumende. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ekhokhelayo yethule impumela yophenyo lwayo oluveze ukuba sesisiwa isisindo semfundo eZimbabwe njalo bathwele nzima ababalisi elizweni. Inhlanganiso le ithi kumele kukhangelwe imbangela yalokhu okukhanya igoqela indlala yezikolo, ukwendiswa kwabantwana, iholo eliphansi elababalisi lokunye okuhluphayo. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli se-ARTUZ umnumzana Themba kuye Moyo.
Usemisi umsebenzi ufuna sibuyele emuva. Umuntu omisa umsebenzi ku-public service uhlaliswa ku-hearing kuxoxa ukuthi wena ulalokhu lalokho owakwenzayo. Ngixoxa laye mina njengo-spokesperson lo president uthe vele kazange anikezwe i-chance yokubuza kumbe yokuphendula. Bamnikeza iphepha walibala bathi khona kwese sikunikeze khona yikho.
Kugwalo olukhutshwe i-ARTUZ khuluma-ke ngendaba ezishiyeneyo ezigoqela-ke ukuguquka komkhathi. Lokhu likubona kuphazamisa kanganani abantwana?
Nxa sikhangela ukuguquka komkhathi kulo mbandela omningi ekufundeni kwabantwana, izulu eliningi, indlala. Asiqale sikhulume ngezulu eliningi. Izikolo zethu zemaphandleni lapho ezikhona kulamabholoho. Izikolo zethu emaphandleni lapho ezikhona abantwana babesuka
emakhaya kubo bahlangana lendonga bahlangana lemfula okubenza bagcine bengasayi esikole balahlekelwe lithuba lokufunda
olunye udaba olukhulunywa ngalo ludaba lwamantombazana amancane ayiwo okuthiwa yiwo achiya isikolo esasemancane abanye besendiswa lolu daba libona sengathi kuyini okungenziwa ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe imfundo yamankazana
indlela yokuliphetha inye imfundo njengesisekelo sombuso njoba sivele sisithi umlando womuntu okumele akhokhele imfundo xa silandele isisekelo sombuso nguhulumeni
ugwalo lolu ngokubona kwenu luza kwamukelwa na nguhulumende
nasekumzabalazo wokulwela abantu abampofu ukuthi siyayamukelwa kumbazi nasiyamukelwa sikukhangele kakhulu kodwa sikukhangelayo ukuthi umbiko uyafika yini kuhulumende ngoba siyakwazi ukuthi asozathi ukuthi sizwe nge-Athus ukuthi te kukhona esesikubona kusenzakala ngendlela yokuthi thina sikugcelesa kuthini
lo umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ Obesecingweni lo Tabo Kancube weStudio 7 asenelisanga ukuthola umbono kahulumende njengoba imbuzo esiyithumele isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro ibingaphendulwa Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Unkosikazi Kimberly Chiatwe umkhokheli wamapolisa avikela umongameli kwelemelika usesukile esikhundleni kulandela ukuchothozwa lidale leCongress ngendlela ehluleka ukuvikela owayengumongameli umnumzana Donald Trump owadutshulwa ikhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho oluzayo walimala umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ukhangelelwe ukuba uzahlangana kusasa lomongameli Joe Biden uzabe esethula umbiko wakhe edalele Congress esebonane lomnumzana lomongameli Biden lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington ngesizwe eziphathelane lemelika
Inyathelo elithethwe ngumongameli Joe Biden elokuthi engancintisi ukukhetho lokudinga umongameli weMelika selibe lomthelela omkhulu kulomkhankaso. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns usethulela lolu daba olutolikwe yi-Studio 7. Omunye owamangaliswa linyathelo likamongameli Biden ngumnumzana John Diggs olelungelo lokuvota eGeorgia.
I think a lot of people like me in the United States who are particularly maybe in the middle undecided.
Nibona engathi abantu abanjengami eMelika abangakacabangisisi ukuthi bavotele liphi ibandla kumbe abafuna ukuvotela ama Democrats sisamangele njalo asikwazi ukuthi lokho kuchoni kithi.
Umnumzana Johnny Bester ohlala eAtlanta ozavota eGeorgia uthi ngabe umongameli Biden wachiya kudala lomkhankaso.
I was a little nervous about the direction of our country because of Biden being in office for such a long period of time.
Ngani ngiraqiniso ngokuthi ilizwe lethu liyangaphi ngoba uBiden ngani ngafuni ukumbona eqhubeka ebusa. Kodwa nxa sicabanga ngomkhankaso wakhe bese sikhangela uTrump ngubani esesilaye khathesi.
Esigabeni seOhio umsekeli webandla lamaDemocrats umnumzana Richard Freeman uthi umongameli Biden wayezanqotshwa ngumnumzana Donald Trump.
Well, I think it's a good decision. I think he didn't have a chance against Trump.
Ngibona engani isinqumo esihle lesi. Ngibona engani uBiden ubengelathuba lokunqoba uTrump. Abantu abaningi bebesola ukuthi seluphele lami ngingomunye wabo.
Unkosikazi Kathy Lindmeyer weNebraska uthi umongameli Biden ubengasela ngqondo ezibukhali selokhe wathatha intambo zombuso.
I'm sad because I do feel that Biden did a good job.
Ngidanile ngoba ngiyananzelela ukuba uBiden wenze umsebenzi omuhle njalo wenze lokhu ngoba efuna ukuthi ilizwe libambane kodwa akusenzakalanga.
Esigabeni seSouth Carolina unkosikazi Mariana Hall uthi okwenziwe uMongameli Biden akusoze kuguqule ingqondo yakhe ngokusekela uMnumzana Trump.
I think it's going to be really interesting to watch the Democratic Party.
Ngibona ngani kuzokuba mnandi ukubukela ibandla lama-Democrats ligijima lidinga umuntu ozathatha isikhundla sika-Biden kulomncintiswano. Bengibona ukuthi bebengathandi ukuthi kube nguKamala Harris ngenxa yamazwi amabi awakhuluma ngokhokhelayo okwamanje.
Ovota esigabeni seWashington uNkosazana Jill Holm uthi ubona umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris efanele ukuncintisa kulesi sikhundla.
Rooting for Kamala. Love to see a female up there, you know.
Ngisibela uKamala. Ngiyathanda ubona wesifazane ekhokhela. Ngicabanga ukuthi ukhaliphile. Ukhuluma kuhle. Uselungile ukuza. Uselamakhono amaningi ngalomsebenzi.
Esigabeni seOregon, uMnumzana David Strong uthi uzavotela unkosikazi Harris.
You know, it's not a given that Kamala Harris is going to be the nominee.
Uyazi ukuthi akula siqiniseko sokuthi uKamala uzakhethwa ukuthi ancindise. Nxa engakhethwanga kuza kuba lengxabano kubandla lama-Democrats.
Unkosazana Stacey Pritt weNew York uthi kuza kuba nzima ukuthi ilunga lama-Democrats linqobe uMnumzana Trump.
Sifuna umuntu ongaluphalanga njalo ozawenelisa. Ingqengo bani uzamnqoba uTrump? Asazi. Kungcono kodwa ngibona ngani sesilethuwa.
Unkosikazi Madeleine Mills weNew York uthi isinqumo sikamongameli Biden siphuzile.
I wish that the Democratic Party had figured this out.
Ngifisa ukuthi ngabe ibandla lama-Democrats la kubona kudala lokhu. Ukwenzela ukuthi ungakhanyisa ukugijinywa sokuyinqabanqaba. Kodwa ngibona ngani uBiden ubezanqotshwa nguTrump ngabe uhlalile.
Lanxa uMongameli Biden esithi usekela unkosikazi Harris ukuthi athathe isikhundla sakhe kulolu khetho, isinqumo sizathathwa yiziphathamandla ama-delegates emhlanganweni we-convention yama-Democrats ngenyanga ezayo edolobheni le-Chicago. Lolu daba lilwethulelwe nguScott Stearns, intathu yezindaba ye-VOA, lalitolikelwa yi-Studio 7.
Kulaba sakhulayo abathi bafisa ukusuka eZimbabwe bayidinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe, lokunye okubabamba ngamandla abanye babo ukuba besuke elizweni. Bathi akuqedakali okwenzakala elizweni njalo balakho ukuluphala bengakaze besebenze kumbe benze okukhanyayo empilweni. Uhulumende uthi akumelanga besuke elizweni ngoba ile Zimbabwe lithuthukiswa ngabanikazi balo. Kubika uTobias Mudzingwa.
Inhlanganiso ebona ngezisebenzi emhlabeni wonke jikelele e-International Labour Organization yenza uphenyo olwaveza ukuba kulabasha abedlula ingxenye yesigidi 600,000 abasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2020 besiyadinga imisebenzi emazweni afana lele Australia, Bhilithane, Melika, Botswana, South Africa lamanye. Lithi inani leli likhangelelwe ukuba lakhuphuka eminyakeni elandelayo ngenxa yokugugudeka komnotho eZimbabwe lokunye okukhathaza uZulu. Asebesele eZimbabwe bathi sebefisa ukusuka elizweni ngoba akukhanyi ukuba kuza kuba lenguquko okungenza besebenze. Omunye wabafisa ukusuka elizweni ngumqoqi Ncube ohlala koBulawayo.
Ngokubana khathesi eZimbabwe sisebenzele singathi thina i-hand to mouth ongasiyo nto enhle. So mina ngithi I would leave Zimbabwe.
Banengi abalesifiso esifana lesikamqoqi uSipho Dlomo osakhulayo odabuka esigodlweni senkabazwe eGweru uthi sokuseduze ukuba esuke eZimbabwe alubhekise kwamanye amazwe.
Sengihlale ngahlolisisa ngakhangelisisa ukuthi iminyaka leyi ebuyayo kungabe kungaba lotshintsho na. Ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma bechiye ilizwe lakithi.
Kodwa bakhona njalo abathi bazafela eZimbabwe loba kunzima ukuphila elizweni leli. UMargaret Matsika ohlala eHarare uthi kwesinye isikhathi ungcono ukuzihlalela eZimbabwe umuntu ahlupheke labakibo hathi ukuyahawula emazweni.
ngale phandle most of ama relatives engilawo they say there is limited freedom and a lot of shifts for you to make a certain amount. So hayi mina ngibona ngani it's better ukuthi mina ngithole a source of living lapha eZimbabwe.
Umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha umnumzana Thino Machakaire uthi kabahlale eZimbabwe abatsha beziphandele impilo hathi ukuyadubeka kwamanye amazwe. Ilizwe leZimbabwe ngelenu njalo kumele lakhiwe yini? Kubuhlungu ukuthi abaningi abasathulayo abaphile impilo abayifunayo kwelakithi kodwa ukuya emazweni akuze kuqede induku zabo. Unolwazi Ncube osakhulayo ohlala koBulawayo oyimbongi owaziwa ngegama lokusoma elithi Letty the Poet njalo ocubungula indaba zabatsha uthi bazabaleka eZimbabwe abatsha uma isimo somnotho singaqhubekela phambili singaguquki.
Abantu abasakhulayo mabeqeda ikakhulu izifundo zabo abalasi isikhathi sokuthi keme ukuze ikusasa labo liqhakaze ukuze kusasa kube lamathuba amasha ngoba babona amanye amathuba evuleka khona ngale ngaphandle kwamazwe.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo eZimbabwe zithi kulenkulungwane zabatsha abasuka elizweni leli bayadinga imisebenzi kwamanye amazwe kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho nyakenye. Akula nani elibambekayo elisanda kwethulwa zinhlanganiso ezigoqela e-International Organization for Migration lezinye olumayelana labatsha ababaleka eZimbabwe besiya kwamanye amazwe. Ukukhanya bebaningi abafisa ukusuka eZimbabwe. Ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholejini leLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uthi nxa kuqathaniswa namanye amazwe eleZimbabwe kalenzi kahle kwezomnotho lezombusazwe ngakho ke lokhu kwenza abatsha abaningi bebaleke elizweni.
Bona labo nabasemsebenzini uyathola ukuthi imali abayiholayo iphansi kayihambelani laleyo ehola ngontanga babo abenza imisebenzi efanayo emazweni esakhelane lawo. So babe sebegcina bephuma besiyadinga imisebenzi emakhampanini alawo asemazweni angaphandle ngoba wona ibhadala imali ezwayo.
Ezinye ingcwethi zomnotho lezombusazwe zithi kukhangelelwe ukuba abatsha abaningi bazaqhubekela phambili bebaleka eZimbabwe kuze kuguqulwe ezombusazwe lezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Sakuyisikhathi ke sokuswa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Siyacela basakazi ke sikhuzeleni bantu ke likhuze nansi into esikhula kwamthwakazi la abantu nje kuphela ukuhlukumeza abantwana ngento engekho. Studio 7 siyacela lisidlulisele impela ke likhuze ke likhuze uma kule ndlela sometimes elingayenza ngayo ukuthi abantu babanjwe enzani impela sithi kwazi ukuthi sisize. Siyabonga Studio 7 safenda Mangwe uklamhluko okhem isigaba.
Siyalibingelela abantu be Studio 7 lonke izihlobo kini lonke mahlabezulu bantu bezimbabwe sizubuhlungu ngento zomnanga kwalomgabo wakhe ukuphathilizwe lidilizile mali kusale kungasela mali. Sasinezimali emabhenki sasala sesihlupheka ngani siyizintsha ezidliwe ngamanqe njalo lezi likasikazempe kazempe kazinuka amakhwapha. Into enzalitshela yona abantu bakithi inkonzi sakuye la umnangako wakhetha kakhulu ama-CIO sike sabe semjele liyanelaphane lokuzeni esetuane ne-rank uthi ungakhangela emdulini so uvele egoli ungavele kuphi ungalwisi thela igazi uthi ungakhangela ukhono waye le ntshebezi nkulu wayezibiza yena uJesu. So siyakhala kakhulu ngento zabo kazembe kazembe kabazinuka amakhwapha bona bezama ukulungisela into yabantu. Ilizwe kabalikhuluma ukuthi ngelabantu hayi kusuka khona le amthusuka kona le bed bridge kulowo kugcwela amashona kuze kuyethu kona kuyathi sikhuluma kabi siyakhuluma kabi zile ndawo zonke zokuqhatshwa amashona kuphela kuze kuyefika kona le kushashi yini yena leyo nto kezi kwakuvala izimali zabantu akula zimali zabantu abantu bayahlupheka kulowo ukuthi izimali zisemafonini wakwayibona imali ehlala efonini ungayifaka uthi abantu ubabize ngabazimpaka ungabizi ngomhlobo obuthile lomthile uthi kona lokuzawathengisa ilizwe.
Sibonge ke abalaleli beStudio 7 abesethulele imbiko yabo khonapha. Lingakhohlwa iLife Talk lapho esixoxa ngesisindo sezemfundo sona esesisiwa. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.